Ukwehluleka West Ham se build back better esamongameli uBiden kuyacacisa ukubana ukuba le senate eyihang senate efana lale esilayo eyi 50-50 phakathi kwamademocrat lama-republican kuyatshengisa ukuthi ayizikho izinto ezingaphumelela ma lingathola omunye wenu sithi yena akasasapoti into ade livumelane ngayo ngoba iclose afuna ukuyikhipha yiyo ebeyiyona ebigcizelele i-build back better ngoba abantu bebefuna ukubona ukuthuthukiswa kwabantu nengane zabo ngale child tax credit ade kumele i-extendwe ngomnyaka omunye. So abantu abaningi bazobona ukuthi ama-democrats ahlulekile ngoba bebezitshela ukuthi kumele ibhili le iphase before i-Christmas. So ukuthi umantshini yena abesesithi nge-last minute yena akasasapoti i-clause le e-child tax credit, I think yeah, kudisappoint abantu abaningi ngempela. So yeah, kuyadanisa kakhulu ngoba next year kuyabe sokuthi ngumnyaka wokhetho ama-midterm elections. So kuyadanisa kakhulu, bekumele ukuthi singene u-2022 siku-high ground ku-support evela ebantwini ngoba bebona sisenza lokho okwathenjiswayo ngama-democracy.
Bengehluleka kokuphela ubaba uBiden lama-Democrats ukupasisa isikhwama lesi, ubona kubaphazamisa lokho kukhetho okhuluma ngalo lolo?
Kubeka ama-Democrats ku-danger kuma-midterms ngoba ama-Republicans azoyenza kube yi-campaign issue. So abaningi bagcina sebengasafuni ukuba ku-forefront, labo sebesesaba ukuthi kuma-constituents abo maybe ayikho popular. So I think to some extent i-divisive between ama-Democrats lama-Republicans ngoba i-bill edeala with ama-haves lama-have-nots. So ama-haves wona awayi-need le tax credit, le child tax credit, kodwa ama-have nots ayayi-need ngoba iyanceda kakhulu ngoba abantu abaningi uthola ukuthi uyasebenza and imali ayiholayo ayikho enough ukuthi ingane ithole i-care ma yena esemsebenzini ngoba ingane ziyayinida i-aftercare. So uhulumende lapho bezonceda ngale child tax credit abantu abanjalo. So uthola ukuthi laba ama-have nots bona akubahluphi lokho. That's why abo Joe mentioned ngoba i-West Virginia is mostly Republican even though yena engumdemocrat ongusenator walapho. So naye kumele adense to ituni ye-constituency yakhe and that's why, but kuzolimaza ama-democrats ngoba kuzokhombisa ama-loopholes in the way abenza ngayo izithembiso.